Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Kanjani mthokozo omuhle siyalamukela umsakazo weStudio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 19 Lwezi 2018 igama lami uKip Stube. Endabeni zethu namhlanje ibandla lezanu PF lithi ele-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva ngokukhulumisana ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Sonke isikhathi bahlezileyo bathi abasoze bevume lokho umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini yedale leparlamenti. Konke lokho bebephikisana lakho.
Ele-MDC liyakuphika wonke lokhu lisithi ibandla lezanu PF lisenga ezibithiyo.
Kuduwo esilalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezanu sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe.
Abalandeli beStudio 7 bakhuluma abakufisayo.
Mina ngu-Ethe Moyo, ngihlala eGwanda South endaweni okuthiwa kuseNkhwane. Abantu bathwele nzima bakithi akula kudla, lezifuyo zicakile.
Bakhala abantu ngokunqotshwa kwama-Warriors ngeLiberia kumdlalo we-Africa Cup of Nations. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi inkokheli yebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kalifuni ukukhulumisana lelibusayo ngokulungisa ezombusazwe kanye lezomnotho obhidlikayo. Ibandla leli lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuthi kube lenkulumo zokulungisa konke okuhluphayo elizweni, kodwa uChamisa labantu bakhe badonsela muva. Umnangagwa loChamisa sebebikele uZulu ukuthi abafisi ukuthi kube lohulumende womanyano loba nje owawukhona ngomnyaka 2009 wakuqula umnotho owawusubhidlike okumangalisayo. Umnumzana Believe Gawule okudalele Central Committee kubandla lezanu PF uthi ukukhulumisana lebandla le-MDC kuzaphumelela nxa ibandla leli lingavuma ukuthi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho.
Sonke isikhathi bahlezileyo bathi abasoze bevume lokho, abasoze bevume ukuthi kukhulunyiswane, abasoze bevume umongameli uyenzile konke okuthi kukhulunyiswane ngemva kokhetho. Wazama njalo ukuthi athi iparlamenti izathi ibumbe indawo yokuthi u-opposition leader abe khona ku-endlini yedale leparlamenti. Konke lokho bebephikisana lakho. Ngathi yonke into kade beloku bephikisana labo, beloku bephikisa bona into abayikhulumayo vele ehli dilize konke konokho ukuthi bona ukhetho aluhambanga kuhle, ukhetho aluqhutshwanga ngokuthi wawakhulumayo konokho. Njalo bekuthi bona bawamukeli ukuthi umongameli uMnangagwa wawina. Ngokunjalo vele kuthi angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhulunyiswane. Kodwa ngingananzelele ukuthi konke konokho abakwenzayo, konke lokho kade beloku be-organize into ama-demonstrations abathi izenze, ama-demonstrations yenzani. Konke lokho abantu abangafuni ukukhuluma, abantu bale agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo nxayele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelele ukuthi siyakubona khonokho njalo umongameli ubelindele ukuthi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye ilizwe liye phambili, kodwa abakufuni khonokho.
Nxa kuwukuthi kungaba lokukhulumisana sokumele kwenziweni ukuthi kungatshoni sokukhonjwa na ngeminwe ukuthi akuzibani nguye ongafuni ukukhuluma, kuzibani nguye ongafuni lokhu lalokhu.
Okwakuqala abantu be-MDC bona bamele bazinuke amakhwapha babone ukuthi umumo lo esiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima ungavuni ukuthi kukhulunyiswane. Bavume nje ukuthi ukhetho ludlulile, ukhuthiselwe ngemva kwethu, sesiya phambili ilizwe selisakhiwa kuyiwa phambili, bese belindele ukhetho luzabuya nxa befuna ukuthi ikhulumente ezokhethwa. Kodwa okwakathesi okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngelimi lwabaningi bathi swallow their pride, bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye, babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane. Ngoba iZANU PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni sihleleli kuhle izinto ukuthi isihambeni siye phambili. Umongameli balindele, umongameli balindele sibe ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhuliswane ukuze abantwana bezimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana baqhubele ilizwe liyephambili.
Umnumzana Belief Gawule ukudale le ZANU-PF Central Committee bexoxa le Studio 7 okubulawayo. Kodwa ke unkosazana Dabita Khumalo umgcini sihlalo we-MDC uthi uyakuphika konke lokhu ngoba ibandla le ZANU-PF yilo elidonsela muva.
Uduwo esinalo kuleli lizwe laseZimbabwe ngolokuthi uhulumende wezanu sewahlala esihlalweni kweminyaka eminingi kakhulu. Akasafuni ukuzwa ukuthi nxa kulabanye abalombono ukuthi singancedisana njani silungise leli lizwe. Ubaba wethu advocate Shamiso President wathi yena kumele sikhulumisane kodwa bona kabafuni ngoba ukuthi sikulungise lokhu yikuthi sihlale kubodroom sikhulumisane. Ngitsho lokhu ngokuthi sahambe entini silitshana lesinti sabulalana kwabanzima la abantwana bafa befela leli lizwe kodwa isiphetho sokuthi silungise leli lizwe sabangise ukuthi kwakuhanje eLancaster sahamba eBhilitane bayahlala phansi siqeda ukubulala khathi manje sibulalane nani thina sikwazi ukuthi kule ndlela emfitshane engasinceda ukuthi silungise leli lizwe yiyo le ndlela ehamba lobaba u-advocate Shamisa engafuni ukuziwa izana akula omunye umuthi nxa kokuthi ilizwe limanzunzo linje sonke siyakwazi ukuthi imbangela yiphi izanu kayiwina ngama-election ubaba uJamisa wawina asihlaleleni phansi sike sikhulumisane umloda ngoba intshukutshu yendaba ayisiyo ukuthi ngumnangagwa kumbe ngubaba uJamisa intshukutshu yendaba nokuthi abantwana baseZimbabwe bakhetha bakukhethayo asihlaleni phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuthi leli lizwe like lime ngenyawo hayi kunithi onqomeikani
ye kodwa nxa sikhangele sibili elifuna ukuthi likhulumisane ngakho kungabe kuyini ukwenza ukuthi kulungise konke lokho kuhluphayo.
Okokuqala sokule bufakazi i-EU siphumile yatsho ukuthi khona ukhetho lolo kaliphumanga lezinye ama-organizations besithi ukhetho lolo kalihambanga kuhle so kasisadingi mthakathi siyakwazi ohambanga ahlaleni phansi izanu melivume ukuthi ngabanqobanga kulo mkhetho sisuka-ke lapho esesivuzana njengoba linganqobanga senzeni ngoba lapha sigaba sise sidabula-ke ukuthi sikulungisa njani ngoba kabe usincede ukuthi siyehlangana siyexoxisana ngodaba olokuthi omunye udonsele siyane omunye edonsele siyane thina iqiniso sinazo sesifikile isikhathi sokutshelanami iqiniso ukwenzela ukuthi silungisene leli lizwe sisebenzisa iqiniso ngoba lizasinceda ukuthi siyakhe esilungise ngokuphanisa.
Unkosazana Dabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa siphoselaye eseGwanda. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zikhangelwe ukuthi namhla ziza kwenza umhlangano omkhulu labaqondisi bamakampani kanye labathenga bethengisa impahla lapho kuzakhulunywa khona ngokukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla etshiyeneyo. Inkampani yeCassava engaphansi kwe-Econet Wireless Zimbabwe isivule okusemthethweni i-Via Lift application kobulawayo esebenza njenge-Uber esemazweni atshiyeneyo. Umuntu ulakho ukubiza imota ukuthi izemthwala lapha akhona. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Daily News lithi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilakho ukulwisana lohulumende nxa lingaphi abalandeli balo batshengisele emigwaqweni besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kuyafuneka ukuthi kube lohlangothi lukahulumende olubona ngezivumelwano ezithulelwa uZulu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kubikwa liphephandaba leZimbabwe Independent.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 lwezi asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Le Studio 7 lisiza siphuma ngapha e Voice of America e Washington. Okwamanje ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume likufisayo lingakhohlwa ukuthi nxa ufuna ukuthi ukhulume lathi khonapha udumeza umlayezelo wakho kunombolo ethi 012024650318 le WhatsApp number yethu phela. Uyawenelisa ukuthi uhambe kuWhatsApp ufitizele khonkana wokurekhoda wesesithumezela yenza njalo. Zwanela abanye ukuthi batheni namhlanje.
Mina ngu-Ethe Moyo ngihlala eGwanda South endaweni okuthiwa kuseNkhwali. Abantu bathwele nzima bakithi akula kudla, lezifuyo zicakile, akula abantu abathengayo ngendlela yakhona. Intengo yezinto zona lezi zilutshwane ezikhona ezitolo iphezulu kakhulu, abantu abasebenzi njengoba lisazi kungela msebenzi eZimbabwe, abantu babulawa ngendlala.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 okhulumayo ngu-Isaac Gigi Mpofu. Kodwa ngikhuluma mina ngise South Africa eGoli, ngihlala eSoweto. Uhlupho lwami asikuthi lusekhaya, olwethu uhlupho futhi asohlupho, yisicelo. Angazi ukuthi lingasenzela ukuthi litshintshe, licele ukuthi liqale ukubala i-news ngoba past 5, 6 o'clock kungeni isintu. Ngoba nxa isishona siphela ngo-6 isindebele siyabe singasazwakali. So yinto mina engiyicelayo ngingumfoka Mpofu ukuthi lisisize ngayo kusele nje thina eGoli news asizizwa ngaphandle mhlawumbe kwabantu abalama-Facebook thina mina nginayo. So ngilalela eRedwell. So yiso isicelo sami engisicelayo lakithi komadabe eplanti akula manzi. Sicela uhulumende asenzele amanzi. Ngiyabonga, amen.
Ye, mina igama ngobukhosi Ndlovu ngilapha koBulawayo. Okwamanje ngisenzikini yayo iBulawayo. Inkinga thina esibhekane nayo napha eZimbabwe ukukhwela kwentengo yempahla ezifunekayo ezindlini lapha. Yabona kunje nje sibhekane ne-holiday elizayo leKhisimusi. Kodwa-ke ubunzima esibhekana nabo ukukhwela kwentengo yempahla. Njengokwamanje i-rate 2kg yenza $8, $8, okusho ukuthi-ke impilo iba nzima kithina izizalwane zeZimbabwe masibhekane nokuthi masiphila nje silama-extended families okumele sibasapote basemakhaya, ikhangele lemuli ohlelingayo lapha koBulawayo. Ngokunjalo kuthiwa kube nzima ngemali eholwayo, ama-$300-$400 awasakwani, aseneli ukuthi ayithengele lapha imuli yakho lapho ubhadale irenti bese uyakhangela nemuli esekhaya. Ngokunjalo siyakhala kuhulumende ukuthi uhulumende kasikhangeleli into ezinjalo kwesisele zempahla ngokuba impilo ifika ibe nzima kakhulu okwamanje. Ngiyabonga kakhulu ngokuthola iqeqe.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Lisithumezele imlayezelo phela lingasikhohlwa lapha-ke Voice of America eWashington. Inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 012-465-0318. Ake sizwe okulandelayo nje ngamafutshane.
Mina ngiyazisebenzela siyiloku ibhizinisi kwami nami nasengizisebenza ngakho lapha emelini.
Lapha ngizama ukusebenza emakhitshini, ngizama ukusebenzela imuli yami ekhaya ukuthi ngiyini lisindathumezele akungabaphilisa nawo.
Umdlalo onzima, abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube lesiqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon.
Ye, singakangeni kwezigabeni esilandelayo wathi sibone ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika ocothozwa ngabanye abantu abampikisayo uthi okwamanje ubona engani wenza kahle okwedlula bonke abake babamba isikhundla sakhe. upapa weRoma uFrancis uthi ukwephula ilungelo likaZulu yikho okwenza ukuthi abantu bahlupheke okumangalisayo emhlabeni wonke jikelele. Mahlebezulu lingalivuka njani namhlanje silo mama ke uSandra Ndlovu. Sandra kunjani mama?
Hayi ngiyaphila njani baba Dube?
Siyaphila ngapha kona.
South Africa SPTV.
Akusithethwezani kona?
Ah lapha ngizama ukusebenza emakitchen, ngizama ukusebenzela imeli yami ekhaya ukuthi ngiyini lesimbathu mezeke. Akungabathukisa nawe.
Kunjani ukusebenza emakitchen khonapho njalo bayaholisa yini abantu khonapho ke egoli?
Hayi emakitchen ayi bayaholisa kunahlupho manyani phela bakunikeza imali yakho elive mina nayo.
Singathi nxa sikhuluma ngemali sibili iyabe iningi kanganani?
Yi-3,500.
Singathi sibili imali engakuphilisa khonapho egoli iphinde ukuphilisa ekhaya?
Hayi akungcono akufanani nasekhaya. Ekhaya bengisebenza umsebenzi ongcono. But kunika imali encane kakhulu so ngithi sengibuyela lapha ngafika nje ngadinga ukuthi ngiphilise imuli yami bengakhethi ukuthi ngathola noma nguphi umgekeli.
Singathi ekhaya uvele ubusenzani mama?
Ekhaya bangisenza idepo ne-catering.
Ibe kukunika imali kodwa kumbe kade ungela mali?
Hayi mali khona ayitholakala nzima singasaholi nje sifunga usebenzele ukuthi kuyasetheza but kungelanto oyitholayo abantwana esikoleni sezokuthi ababhadalela into zonke nje zingahlangani.
Yes, ngathi akutshela abantu ukuthi kambe mbani uSandra Ndlovu.
Angiyindanga kadinga umama wezingane ezimbili.
Ngesimo sakho okuyiso kusona khona manje ubona zani kuyazakala ukuthi uziphilise wena uphilise labantu bakho njalo uyobafundisa yini?
Ya ukuphilaeka ngiyayimela ukuthi abantu babo ngibafundise but kubuhlungu ukuthi abantwana bancane basadinga ukuthi ngihlale labo so uyabusebenza ukuthi awula enye indlela engingayenza cause ngibatshile ukuthi noma ngisebenze ukuthi baphila impilo kuyabe sekungihlukumeza nami.
Ye, so nxa sukhangela sibili impilo oyiphilayo ubona zane ingaba ngcono nxa kungenzakalani?
Impilo ke ngibona ukuthi ingaba ngcono aluba kuthiwa ilizwe lethu kuhamba ngendlela ekufisa ngayo aluba sithwali into zethu noma kungaba kunzima kangakanani sihambe sedelekele ekhaya manje ma ungasuka lapho impilo ziliba nzima kakhulu. Ngiyasho ukuthi ngabe kakhulu ilizwe lethu lesiqala lithithi ikhethi esikhangeleke khona ukusibikela khona engqondo.
Ye, kodwa ke mbona zane isikhathi sesiphelile mama ungavalelisa abalaleli utsho lokuthi wena ubona zane empilweni uzabusenzani ngokujova kwempilo?
Hayi nalaleli ngithi impilo inzima lapho esiyakhona khona kunzima sikapha egoli yeshi kunzima kakhulu sithi ukuthi ngabe siyahlala ekhaya lezingane zethu bakithi asazikuze zethu izalingani ngabona.
Uyafisa ukuthi ilizwe lilunge njalo nxa lingalunga kungenziwani ukuthi lilunge?
Ilizwe ukuthi kulunga sifikithi ngabe kuthiwa kule ibandla elingasilolela lakusa kudala lalo libe lingene embusweni nebhiki esingaba nethemba ngoba lele libusayo ilela sisuthe ekhaya namanje.
So ngakubona kwakho ubona ngani suzaze ugugele khona ngapho ke egoli?
Hayi anytime singaphindele ekhaya cause egoli akugugeleli khona kungathiwa siyaxoshwa anytime okuyazi ukuthi kusasa kuyavuka kumisweni. Sihlalela sisevalweni njengezinyoni kokuthi anytime angeke uhlelele ikusasa lakho lapho egoli anytime kuyawumele uhambe ekhaya noma uthanda noma ungathandi.
Hayi siyakuzwa ke ntombi endala ungatshela kusasa sibongile kakhulu Mandlovu.
Hayi la ngiyabonga.
Siyabonga mama. Kwezemidlalo bayakhala abantu ngokwehlele iqembu lama-Warriors elinqotshwe ngele-Liberia 1-0 kumdlalo we-Africa Cup of Nations izolo ntambama. Incwadi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu.
Bekungumdlalo onzima abantu abaningi bebekhangelele ukubana mhlawumbe ama-Warriors athole i-point ukuze kube leqiniso lokubana sasequalifyile eCameroon kodwa siyabona ukuthi banqotshiwe. Okutsho ukubana ithuba lokho lilihle lona elokuya eCameroon sokumele nje benanzelele ukubana bengadliwa ngamagolo amane lapho bezadlala leCongo ngoba iDRC leyo edrowele Liberia zizahlangana emdlalweni wokugcina.
Nxa sikhangeleke umdlalo ubunjani kodwa iZimbabwe idliswe kuyini?
Ah, mbona ngathi iZimbabwe ikhuthe kakhulu phambili ikakhulu lo jaha abamuthi nguthino kabere imbone ngathi wehluleke amathuba amaningi zanazelela ukubana yindawo eke yadlalwa nguNoxumtiza mbone ngathi uNoxumtiza kanye lokamafiliat bese bebonana phambili laphana mhlawumbe ngabo coach babe lesipindi bakontinua ngecombination yona liyana kodwa okungasenani uthino siyanazelela ukuthi ubana uvele kulimaleni mhlawumbe yikho kumenza ukubana engadlali kakuhle
nxa sukhangela ke abadlali abanye badlale njani
mbone ngathi besingela lokho abakuthi ngesilungu yi-cohesion ikakhulu khona ngale emuva ungakhangela igoli esiyikhonsidileyo sivumele ukubana iLiberia ibuye lebhora kuwini ibhora laze lafika ebhokisini basebehlohla-ke so ngibona bekungela bathe coordination emuva phakathi kwama-defender yethu kanye lo-goalkeeper
kuyini ongenza uZimbabwe inqobe kumdlalo olandelayo njalo kumele inqobe phela inganqotshwa siphumile phela
ngibone ngathi okuqakatheke kakhulu ukubana iZimbabwe i-avoide i-defeat mhlawumbe ma ingadrowa kuhle loba inqotshwa kumelanga ukuthi ivumele ukubana ize inqotshwe ngamagoli adlula amathathu iCongo kumele ukubana isinqobe ngamagoli amane kusiya phezulu yona ingahlohlwanga singavele siyihlohle thina iCongo layo kayiyindawo ngezinye indlela iZimbabwe singathi sihambile eCameroon kodwa nje ngendlela igroup eme ngayo kusazamile nje simelele imidlalo yokugcina kumele sihlohle nje si-avoide i-defeat ma sidlala neCongo eHarare
lokhu phela sokuyinhlala yenza ukuthi iZimbabwe yafaka unyawo phakathi iphume kweminye imincintiswana ukuthi khona kufika ilunguze ibe sikhitshwa kuvele kwenziwa kuyini
okunye ngamalungiselelo sikhuluma nje uzananzelela ukubana abadlali bethu bahlangane eSouth Africa besiya khona le ekuyadlala leLiberia so yizinto ezincane nje kumele sizilungise ukubana amalungiselelo ethu abe ngalungileyo kodwa ngendlela igroup eme ngayo ngibone ngathi akumelanga abalandeli beyethuke kakhulu ngokubona kwami amathuba ethu okubana sifinyelele siye khona leCameroon lokhe emahle kodwa nje ukunqotshwa kwethu lamuhla ngibone ngathi kuphuzise nje ukubana sikugcwalise lokho okuya eCameroon
kukhona yini okungaguqulwa kumbe kukhitshwa uzibani kufakwa uzibani kungakadlalwa leCongo
ngibone ngathi nje khona awusikho ukuthi sikhiphe uzibanyana lozibanyana yikuqinisa nje bona laba ababe bekhethiwe ukubana okhochi bezame ukukhuthaza abadlali bethu ukubana lakhwesi ukuthi ngama-half chances emdlalweni wenguqu sibone ukubana siyaku-utilize kodwa abaningi bazakhengelela ukubana u-goalkeeper uGeorge Chigowa abuyele njalo ekubeni ancedise i-defense yakhe
lo ke ngumuzi wethu hadebe ingcwedi kwezemidlalo obekhuluma le-studio 7 ekobulawayo
sanibonani lo ngududuzi lesibanda wena obuntu namuhla siyenze ishow yethu yokugcina ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili silapha kwele Melika siyankhaya njalo siyalibongela leli thuba esibe lalo ukuthi sibuye lapha sizo-entertaina abantu sizobafundisa ngosiko lwethu nengoma zethu ezimnandi awukana ukuthi abe successful ekwenzeni lo mculo wembulo esiwenzayo. Siyafisa ukuthi osisa abaningi basilandele bajoyine singene le genre sibe baningi. Siyabonga kakhulu. Sisuka lapha siyangkhaya kobulawayo kontutuzi yathu
lisuka kontutu
sesisiye Europe i first station of entry yethu is Poland then bese siye Germany le Austria bese sikucina nje okwalo mnya
kodwa kunjani le design kunu
kakhulu.
Nobutu lapha ichaye kwazwela khona mpa ke EDC basuka lapha ke baya khona ngale eZimbabwe bazabe besuka ke kwele Zimbabwe baye eGermany bazabe siya le ndawo ezinye ezijeneyo yabe behlabela sibili. Siyabonga njalo ukuthi lisiqhumile khona mpa ke kuFacebook lisilalele ngembono ukuthi kulabo bani khona mpa ke enkundleni okuqala ngukulele wonkosi kuzobuya lo Msunduzwa Ndlovu lo Roy Mchazo Ndlovu sibalukhulu kuzobuya lo Arnold Siphekolo kuzobuya ke lo Thabisani Ncube. Thabisani uthi livuka njani bakwethu? Sikahle kakhulu. Bonwell Dube Mananaira la uyakhuluma khonapha ke siyabonga ukuthi la uphakathi. Kuzobuya ke kujonyoni uthi ithini WhatsApp nombolo yenu. Inombolo yethu ke ithi 012-465-0318. Sicela phela lisitshayela izibotoni lisitshayela ama-likes into zinjalo phela xa silitshayela mnandi. Then kuzobuya uJoe Mlaza uthi ya izanu iyasidunga kancane so ungazani kathabangangawo uJoe. Ye kuzobuya ke uNomsa Elgiane uthi hallo Nomsa kunjani khona ngapho lapho khona. So lingakhohlwa ngalifuna ukuthi lisithumezele iWhatsApp ama audio inombolo ithi 012-465-0318 ilakho ukuthi likhulume konke likufisayo lingathethisi abantu lethule konoku ke elihlanganane lakho nsuku zonke kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi kukhona okuningi okuhluphayo kodwa lisitshele phela ukuthi wena ubhekane lani. Nxa usithengisela amatamatisi akho kulungile usitshele ukuthi uyathengisa amatamatisi. Nxa uselisa inkomo uyenza njalo. Nxa ukuthi kumbe uyasenga kumbe yenza okunjalo sifuna ukuzwa ngani sibili ukuthi kuhamba njani. Ye sibona kuzani isikhathi ke sesiphelile zulu kandaba singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla lezanu PF lithi ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lidonsela muva kokukhulumisana ngokwenzakala eZimbabwe. Ele-MDC liyakuphika lokhu lisithi ibandla lezanu PF yilo elingani likhuluma ongazwakaliyo. Abalandeli beStudio 7 bathi ke bazonto okumangalisayo ngokunqotshwa kwama-Warriors yi-Liberia. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje asidibane nentambamo 7:30 PM ngolivalisayo ngumthembo sithembayo uCape Stube.